kwaZulu obulawayo wethuswe ibuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe khayisandiweni kobulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga, lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemaNdebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho-ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko, kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho, kodwa iningi labantu bemaNdebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu. Ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe, abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu, liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu, inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu, uvumelane loNcube.
Kulosizi lokho okwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa, njalo uhulumende yena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha. Kodwa okwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo, bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabuye ukubana ziyembamba. Siyakusola lokho, asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta lechabi. Sithi ngeta lechabi ngoba recently lombosha izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngo-energy umtodi. Azange sizizane PF iba umsindo, azange sibezele sila lo muntu. Njalo ifotinjari mira emalangeni uke wakhuluma wathi yena usekela izane PF kwaze kwayiwe ecourt, kwaphuma i-high court order alisa ufotinjari mira ukuthi esekele kwezombusazwe. Azange sibeze bekhuluma abantu bezane PF, azange sibabone behlukumeza ifotinjari mira. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso cayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni. Kodwa sebemuhlasela itshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi, asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yeZANU-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entaba zinduna, kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeziso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yezintaba zinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entaba zinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina embura kanta induna yethu isuke iyadlulisa ukuthi abe seqela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction lento ezifana nazo nalezo. Mina bembona kanta induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentaba zinduna lesimemezelo sezijeziso zomnotho, kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe iZolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele, njalo intaba zinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo, ethi uma uhulumende engafuni ukwenza okufunwa ngabantu kuhle ethese izijeso zomnotho ngokubathathela umhlaba wabo. Wengeze ethi akekho engozini okwamanje. Kusenjalo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo, amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.